Soku isika disendaba ku VOA Ndebele.
Linga livuka njani mthwakazi omuhle olamukela emsakazweni we Studio 7 ngolwesine mhla ka 25 kuMabasa 2019 igama lami ngu Chris Gande. Endabeni zethu lamhlanje, izulu lesikhukhula eSouth Africa libulele abantu abangamachumi amahlanu ngesikhathi abezomkhathi besithi iyezi lezulu lesiphepho elithiwa Cyclone Kenneth elilubhekise eMozambique alisoze lifinyelele eZimbabwe.
Kodwa kwakathesi hayi asithabanga kahle kahle ngendaba abayenzileyo leyo. Sifuna ukuthi bona bebe on the ground betshele abantu into engayenzakala ukwenzela ukuthi abantu bebekwazi.
Kuhlelo lwethu lapho esixoxa khona ngendaba zeGugurahundi, iCommission yeNational Peace and Reconciliation INRPC ithi izahlangana lezakhamizi zeGwanda lamhlanje lapho okuzaxoxiswana khona ngodaba lweGugurahundi.
Babuye bahlale phambi kwethu la basitshele ukuthi babulalelani obaba bethu, babulalelani izihlobo zethu.
Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khona pha emsakazweni weStudio 7. Izulu lesikhukhula selibulele abantu abedlula amachumi amahlanu esabelweni seKwaZulu Natal kwele South Africa, kwadilika izindlu, kwakhukhulwa imigwaqo lezimoto. UBenedict Nhlapho usiphalo ludaba eseJohannesburg kwele South Africa.
Izulu lesiqhotholeli elinokuqala ikhefu lephasika litshe izindlu zingamawoba, imigwaqo iyaphenduka imfula, amaguma kwaba ngamadamu akukhula izindlu lezimota. Izinkulungwane endaweni zalesi sabelo kukuqela emanzi mtoti zisele zingasela mizi, ukudla, izigqoko lengubo. Iningi lalaba bantu sebegcinwe endaweni zomphakathi lapho asebethola khona usizo olugoqela lolokwelashwa. Isakhamuzi semanzi mthotho unkosazana Michelle van Niekerk uchaza akubonileyo ngesikhathi izindlu zabomakhelwane bakhe zithathwa ngamanzi.
When we looked around the gate which was still standing, there was nothing left behind the gate.
Sithe silokhu sisakhangele esangweni ebililokhu limi sabona kungasela lutho ngaphakathi. Ngibone izindlu zawomakhelwana lemota kuthathwa ngamanzi. Lo mgwaqo ongena egumeni lami lawo uthethwe.
Umongameli Cyril Ramaphosa uchiye umhlangano wenhlanganiso ye-African Union e-Egypt usesephakathi egijimela ukuzazibonela ngawakhe, wethekelele indawo ezehlelwe umonakalo. Yena-ke wethula amazwi akhe enduduzo kulabo abafelwe izihlobo zabo, wathembisa ukuthi uhulumende uzasebenza katalala ukusiza imuli ezisele zingela makhaya.
These are emergency situations that we budget for. So resources will be mobilized.
Lezi izimo eziphuthumayo esihlala sizilungiselele ngezimali. Sizabuthelela lonke usizo oludingwa ngabehlelwe inhlekelele laba ukuze sibasize.
Itempeli lePentecostal Holiness eduze lempangeni yilo eliqale ukuhlaselwa lizulu lesiqhotholeli elibangele ukubhidlika kwemiduli yalo, kwahle kwafa abantu abalijumi lantathu. Abanye ngabafe bewelwa izindlu kade abanye bathethwe isikhukhula zamanzi. Kubikwa besasebaningi abalokhu benyamalele osekusashatshelwa ukuthi mhlawumbe labo bafile. IZimbabwe, iMozambique leMalawi asanda kuhlaselwa lizulu lesikhukhula elidala umonakalo esabekayo kakhulu, kwafa amakhulu lamakhulu abantu. Ingcweti kwezomkhathi eUniversity yeWitwatersrand umnumzana Bob Scholes uthi ukuguquka komkhathi yiyo imbangela yengozi lezi.
We have seen an increase in the frequency of climate related disasters in the last few years.
Sesibone inhlekelele eziningi ezibangelwa ukuguquka kwezomkhathi kugoqela izulu lezikhukhula, ukutsha kwamahlathi kanye lendlala ebangelwa yikoma.
Melestudio 7 Johannesburg, South Africa, ngingu Benedict Nhlapho.
Siyabonga Nhlapho. Kunjalo nje ugatsha olubona ngezomkhathi olwe Meteorological Services Department luthi izulu lesiphepho elikhangelelwe ukubangela umonakalo kwele Tanzania, Malawi lase Mozambique kusasa kalisoze lifike eZimbabwe. Isiphepho lesi esiphiwe igama lokuthi Tropical Storm Kenneth njalo silandela ese cyclone Idai sona esabulala amakhulu abantu eZimbabwe, Mozambique kanye laseMalawi. Isikhulumeli sogatsha lwe Meteorological Services umnumzana Tichawona Zinyemba utshele iStudio 7 ukuthi lanxa kulakho ukuna izulu kwezinye indawo eZimbabwe ngomgqibelo alisozeline okwenza isiphepho esifana lalesi esadlulayo. Kusenjalo imizamo yokuphathisa abathintwa ngucyclone Idai eManicaland iyaqhubeka. UNtungameli Nkomo weStudio 7 uqoqe lomunye wabaphatheke kunhlelo zokuqoqa loluncedo umfundisi Mpi Ndebele.
Uhulumende lo awuxwayisi abantu ngendlela ehlelekileyo ngenxa yokuthi kathesi sebephumise i-statement yona leyo besithi abantu benanzelele ukuthi nxa izulu leli lingabuya bekwanise ukuthi besuke endaweni zona lezi. Kodwa mina kathesi lapha engikhona vele i-information yona le ayingafiki. So lokuthi sebeyenze ama-efforts ukuthi besebenzise even amapholisa kumbe amasotsha ukuthi bexwayise abantu bebetshele ukuthi kulento enjalo engenzakala vele akukayenzakali. So kusitshengisela ukuthi uhulumende vele akakafundi lutho, akakatshintshi lutho. Abakwenzileyo kathesi ngokuphonga ukubhala phansi bethi bona kulolutho abaliyenzayo. Kodwa thina ngombono wami mbona ingathi bamele besebenzise njengamapholisa kumbe ababalisi omphathisikolo labanye abasebenzela uhulumende ukuthi betshele abantu into eyiyo. Kodwa kwakathesi hhayi asithabanga kahle kahle ngendaba abayenzileyo leyo. Sifuna ukuthi bona bebe on the ground betshele abantu into engayenzakala ukwenzela ukuthi abantu bebekwazi.
Uvalo lona luthini ikakhulu nxa sikhangela ubunzima elibhekane labo ku-cyclone Idai?
Uvalo luningi kakhulu ngoba nxa sikhangele lapho esisuka khona kathesi sesiphonga ukuthi sesikhokha umoya ukuthi into sokungathi sokungcono size ukuthi kulokunye okuzayo futhi kunzima kakhulu sisanda ku yazi sisanda kubhujelwa ngezihlobo labangane akukacaci lokuthi kuba njani. Uvalo luningi kakhulu vele sibuhlungu ukuthi kambe kungaba kanje thina sisanda kusuka endabeni engaka kunzima singathi kunzima.
Uncedo liluthola ngemfanelo yini njengoba uyasho ukuthi lisazama ukwakha sakuningi okumele likwenze impela?
Abantu abaningi abakayakhi imizi yabo. Kodwa singathi njengezakhamizi besizama ukuthi sincedisane ukuthi siyakhe lokuncedisana labanye abadilikelwa ngemizi ukuthi bebe lalapha endaweni zokuhlala. Kodwa okwakathesi into esingathi eyenzakalayo ukuthi abantu bebenikwa umuthi owe-cholera, into ekade yenzakala kakhulu okuthi ama-centers a-establishiwe abantu abaningi bebenikwa umuthi wokuthi bezivikele from i-cholera. Kodwa kathesi ukudla okuphathiswa abantu bekuhamba ngendlela engcono. Singathi ngokuhamba kwesikhathi umumo susiba ngcono, abantu sebengathi sebethola usizo ngendlela engcono emelibe yiyo, sokungathi sokucaca kancane.
Amayuyu ayisiwo mfundisi Mpinde belelo-ke ngusali Mlambo, isakhamuzi sechecheche eManicaland lapho okwaba khona lesiphepho sika-cyclone Idai. Okwamanje ke sikhangele eziphuthumayo ezivela kumaphephandaba achiyeneyo. Iphephandaba le The Herald libika ukuthi umphathintambo wezemali umnumzana Mthuli Ncube utshele umhlangano wezokuthengiselana eZimbabwe International Trade Fair ukuthi ukukhwezwa kwentengo yempahla ezitolo lokuwa kwesisindo semali akusela ngqondo ngoba uhulumende sewagqiba imbangela zakho konke. Iphephandaba le The Chronicle lithi umkhokheli webandla lezaphu umnumzana Dumiso Dabengwa uthwalelwe esibhedlela se-India ukuya kwelatshwa umkhuhlane wesibindi. Yebonge mbizulu kandaba sokuyisikhathi senu isikhathi ke elisipha imbono yenu elithumela lina nge WhatsApp ke sizwe ukuthi abantu bathini lingasithumela kuyini ke eliyaba lifuna ukuthi sikhulume ngakho lisitshele ukuthi lapho likhona kunjani kodwa sibona abaningi basithumela imbiko ye Google Round ye asixoxene ngayo Google Round sokwathiwa singaxoxa ngayo singesabi.
Ngiyalibingelela abasakazi ku Studio 7 kanye nabalaleli be Studio 7. Igama lami ngingusihi Mkhula Ncube. Ngisedaluka wathi kugandangula village eluphani. Udaba lekomishini ebona ngokukhumisana umlotha. Hayi lokho kakucaci ngakho ngoba uhulumende onguye obusa kwamanje udlala le sizwe sikamthwakazi esiyiswe silezinhlungu izinhlungu impela ezaba khona nanamhlanje sebeqala njalo ukuthunuka lawo manxeba kabayenze into ebalulekileyo kungamanga kuphela abakukhulumayo njalo lalokho kuthiwa kwanyamalala kwacatsha kwajontshwa hhayi kakuthi iqiniso lokho amabakhulule laba bantu bekhuphe iqiniso bona ababili laba bekhuphe iqiniso ngakho konke ngesehlakalo sombhuqazi hathi ukuthi kuyekhethwa amathambo kukhethwa amathambo kungakaze kugqitshwe impela mpela ngalolu daba njalo lokuthi kukhunyiswana ngayiphi indlela umlotha lokhu yikuba nokugwebedla kuphela lokuba namandebele athukuthele ngakho lokhu. Ngiyabonga.
Ngiyalibingelela mphakazi ngukhawunta nasebutswana lapha. Hayi ngiyezwa abantu bakhala bakhuluma lami ngingomunye wabo sethi khona abantu bamele babhadalwe indaba leyo mbhuqazwe uyigugura hundi kodwa ngilombuzo nje ngizibuza ukuthi yeni compensation leyo ibhadala kwakwenziwa ngandlela bani kwabe kuyinto enganani ngoba wazi umuntu kalamtengo nga kungathiwa at least kube into efana lokuthi khona bayenzele into enjenge-pension njengama-hoveterans at least ibe yinto abayithatha sa-pension mhlawumbe kungaba ngcono kodwa nxa kungaba kuthiwa into okuthiwa hhayi siza kunikeza nje khona kwakho kwasonesi sikhathi imali ethize angiboni ukuthi kuyabe kuyinto eloncedo esisizayo so besicela nje abantu laba abeke benza into eqondileyo sibi kodwa siyafuna nje sinto ukuthi kube le nto enjalo abazali bangcwatshwe kahle bakhonfense basitshele njalo basitshengisele eminye imigodi esingayaziyo thina ngoba sasingekho nxa sebethe babathatha.
Mina ibizo lami ngusiphathisiwe Mguni ngifuna ukungena lami kuhlelo ngiphathisa ngendaba yegugurawundi esakubonayo kwakubuhlungu ngoba mina ubabami bamtshaya ngaphansi kwenyawo wafa elezinyalo zegugurawundi thina besitshaya ngamahlahla ameva and sasiphila kabuhlungu besiphosele emadakeni kwakubuhlungu lokhwana okwakusenzakala. So nxa ngikhumbula ubabami ukuthi wafa ngezinyalo zegugurawundi etshaya ezinyaweni waxexebuka amaxolo kunzwisa ubuhlungu kakhulu nxa kukhulunywa ngendaba yegugurawundi.
Hayi mina nguDerek nti hayi bazame ukulungisisa njalo bafundise futhi amamembaza wakwanisa ukukhuluma kuhle bangaze bathethisa ngoba bakhuluma kubi phezu kokuthi babulala abantu kubuhlungu.
Yebo sanibonani nguPeter Ngwenya wasemalobha ePlumtree. Mina kumala kuwumbono omuhle ukuthi bagubhe la mathambo ukuze la bantu belale kahle umoya yabo ilale kahle ngoba ayilalanga kahle. And then futhi kube neqiniso ubonakala iqiniso abantu bekhululeka inhliziyo ngento eyayiyenzakala ngegovernment kaMgabe ebulala abantu ebafihla ebangcwaba yena and then kuzo izimba inikwe izulu lingani kanje eZimbabwe ngoba kulento ezifana nalezi amathambo agcwele abantu abangazange babekwa kahle lokho kuyabe ukukhulula khululeka kwephathi kweside elinye elincane encane inhliziyo zabantu baseZimbabwe uma bangabe bagubhile baphinda bakhuluma noqiniso nomnankagwa walikhuluma iqiniso ngoba nguye umuntu owayehola igugurawondo esilwa lekho ebulala abantu ithi bantu bebulala namhlanje sombote abantu bambotele bathi yipresident yaseZimbabwe so fanele abe acolise abe nengxenye eqiniso ayikhuphela abantu baseZimbabwe as a president of Zimbabwe ngiyabonga
abantu laba abakhala ngokuthi khona amathambo azabonwa njani ukuthi ngakabani njani njani hhayi lokhu bangakhathazeki ngakho imitshini ikhona abantu bakhona bafundileyo njalo kukhanya ngani abanye abantu bethuswayo ukuthi kuthiwa umuntu uyagejwa bona bakudonsela esintwini ukuthi izinto ezizilayo njani njani hhayi kodwa lakho esintwini kukhona siyasibone laphana nxa sebevela khona ngale kunjelele yabo abantu befele ezintabeni le kuthiwa khona kuvala izulu abantu labana behamba besiyathathwa bengcwatshwa kuhle bona abana bafa ngesikhathi sempi sabona still abanye lokhu bengcwatshwa ngesikhathi sana abantu bevele enjelele ukuthi injelele ithi khona kuko amathambo abantu abafike bakhona ngalo kuvala izulu khonokho bakwazi esintwini kukhona babehlale bekwenza lokhu kungabethusi ngibona ngani abantu abaningi bayidonsela nje esintwini ukuthi kuyazila kuye umhlolo njaninjani no kakuzili njalo akuzomhlolo kuyinto vele eqondileyo umuntu uma engalahlwanga kahle uyagejulula umuntu wakini le mfaka lapha elimfuna khona ngabe kwelinye ilizwe kumbe ngaphi nqali lamamandla ama-access liyamgebha bese lisiyamngcwaba nje ngahlalale kahle ukukhala akutsho lutho ngakhala nje kodwa esikhathini esiningi umuntu okade swaba le minyaka yesu ngakhala but kuyabe ungasafanayo
lawo-ke ngamazwi abalaleli bethu abasithumele nge-WhatsApp kunombolo ezithi +1 202 465 0318 lani-ke liyenelisa ukuthi lisithumele-ke amazwi enu nge-WhatsApp lisiphe okusenhliziyweni zenu ye siyabona njengokutsho kwami phambilini ukubana iningi labantu lifuna ukuthi likhulume ngombhuqazwe wegugurawundi hhayi likhulule gile sebetsho njalo bona abaholi omongameli okwamanje ke sikhangele esivela kwamanye amazwe ngamafitshane inani labantwana abahlaselwe ngumkhuhlane wendingindi solo selikhwelile solokhu umkhuhlane lo watholwa ukuthi uyavimbeka kulabantwana abedlula amakhulu ayisithupha 695 abalomkhuhlane lo kundawana ezijeneyo zangapha kwelemelika United States umanyano weUnited Nations uthi inani labantu makhaza ababulawa ngamabutho alelo lizwe eleAfghanistan bebulawa ke ngamabutho alelo lizwe kunye lawo emelika likhanya liliningi kakhulu ukwedlula ababulawa ngamaTaliban abahlamuki
Safa saphele sizwe simnyama Iwa safa Kamula mwana Kalemi koke
Lamhlanje ke kuhlelo lapho isixoxa khona ngokwenzakala ngesikhathi sombhuqazwe wegugurawundi iCommission yeNational Peace and Reconciliation iNRPC ithi izahlangana lezakhamizi zeGwanda lamhlanje lapho kukhangelelwe ukuthi kuzaxoxiswana ngodaba lwegugurawundi kanye kuzakhulunywa ke lokuthi abantu ngemva kokuthola uzibuse kanye lokuthi abafuna kwenziweni kulungiswa lolu daba lwegugurawundi bayenzeni ye besipha ke imbono yabo umhlangano lo ulandela emibili eqhutshelwe elupane kuthangela izolo lanxa ezinye izakhamizi zedaluka eSt Luke's kulindawo zitshele iStudio 7 ukuthi azisazwisisanga ngalumbuthano bezingatshelwanga ziphongukuzwa uswedlule. Kodwa zitsheleke iStudio 7 ukuthi bezifuna ukuthi ziye khona emhlanganweni lo azitshelwanga. Asazwe begwanda ye hambani ke ngobunenge liyokhuluma khona ngale. Omunye obesemhlanganweni welupane ngunkosazana Sibonele Latifa Banda ongunobhala jikelele webandla leMthwakazi Republic Party. UBanda utshele uSthandekile Mhlanga weStudio 7 ukuthi bekulamasotsha amaningi obekusethusa abantu emhlanganweni lo welupane, njalo mhlawumbe ezinye izakhamizi zilethwe yiyo i-commission ye lo bekungumbuzo obuzwe ngabaningi ukuthi ke kulezi zakhamizi ezingani ziphikisana lembono kaZulu. Kodwa ke okunenga sikuzweni kungxoxo eyenziwe nguSthandekile Mhlanga elo nkosazana Latifa.
Thole ukuthi abantu kuma-surroundings vele kade bengalalwazi lokuthi kuza kuba lento enjalo. Abantu laba kukhanya kule specific people abafuna babuye kulowo mhlangano. Kukhanya angani bafuna abantu labo barubber stamp injongo abahamba ngayo. Ngoba ngama proceedings angkhona sinanzelela ukuthi kwangkhona nxa ukhuluma from a different angle from eyalaba abantu ababajonileyo ubungamukelanga, and lanxa kade sikhuluma ngokuthi kule fear uchairperson ubesifosa ukuthi singabi afraid, akulanto enhle esingathi thina iyenzakele sayithanda. The only thing is ukuthi at least abantu kade some of us kade si present.
Kuyini okukhulunywe kulomhlangano njalo abantu bakwamukele njani?
Ngikhumbula izolo obaba babili bakhulume baze bakhala inyembezi bathi sifuna labo bantu abakwenzayo babuye bahlale phambi kwethu la basitshele ukuthi babulalelani obaba bethu, babulalelani izihlobo zethu, and bebekhala izinyembezi okokuthi lawo kusizwa ubuhlungu. Abantu abanjengabona labo akade bekhuluma sithe sesithi thina liyabona kule fiye nobuhlungu obuphakathi ebantwini, kumele siqale sazi injongo eyiyo ezasenza silithembe ngokuthi liphendule umbuzo wokuthi why kwaba le gugu round. Lingakhuluma khona lokho abantu bazakholwa bathembe ukuthi mhlawumbe lina liseqinisweni. Ngoba kule dumbu chena lale eyinye i-commission eyaba khona eyabuya yathunuka abantu bekhuluma ngobuhlungu ababuzwayo yahamba yanyamalala kwagcinakala kuthiwa kayibonakali. So isiqiniseko sokuthi lokhu elibuya ngakho namuhla, njalo sizayekela njani ukwesaba? Ngoba lapha siyabona ukuthi kugcweleni kugcwele abezomthetho abayibo ababa yingxenye yale igugurawundi. Sikhululeke sithini? Besitshelwa kuthiwe hayi zwanini mina yikho nisithi lingesabi. Achibilike futhi njalo ubabunari athi khonkhona khona lapha mina nxa ngisithi thula uyekele ukuthula, ngiyakwanisa ukubiza amapholisa, ngilamandla okubiza amapholisa akuthathe uphume la. Esithi yena uvikelwe ngamapholisa. Ngakho ukukhululeka kwangikhona kungaphi ngenxa yokubana ubuhlungu esilabo ngobe minyaka 39 years sigubelene ngobuhlungu lobo esilabo. Sibona abafowethu abantu ababo begigwa endigeni besikwa izizwe, and then ubusungitshela ukuthi ngikuthembe ubuye uhudula abantu bona laba abayenza leyo. Ubabunare sicela asihloniphe engahlali elokhe esi-intimidata aphinde asitshele ngeconstitution abelokhu ephakamisa iconstitution. Abantu ababulawa ngegugurawundi iconstitution yayikhona, bangasitshela ukuthi babelandela yiphi iconstitution ukubulala abantu, babelandela yiphi i-strategic plan eyokubulala abantu. Bafuna ukusigoqa sicabange ngendlela abafuna ngayo, bafike bethi xolanini sithi sesixolile bese kuthiwa sokuhanjwa. MPRC incane kakhulu kule indaba abathiyane layo. Sifuna i-international body ngoba already sebehle basitshengisa ukuthi bona sebesebenzisa i-divide and rule ayiyo abayisebenzisileyo from 1980 kuzofika namhlanje.
Lo ke ngunkosazana sibongile Latifa Banda ongunobhala jikelele webandla lemthwakazi Republic Party ubexoxa ke ecingweni lo studio lo sithandekile emhlanga we studio 7 kuhlelo lapho esikhuluma khona ngendaba ze Gugurahundi. Yebo kambe njengokuthembisa kwethu izolo besilithembise ukuthi sizayenza ingqoqo lo ntombazana odumileyo kakhulu Sandra Ndebele ongakhethwanga ukuthola isicoco emcimbini weNational Arts Merit Awards kumbe NAMAS oyenzelwe eHarare ngeviki edluleyo kodwa uthi yena ukuba kuluhlu lwabakhethiweyo inominee ngesilungu lakho isicoco esihloniphekayo. Siqale ngokumbuza uSandra ukuthi umcimbi lo owama NAMAS Awards wahamba kanjani.
Kusukela kuzibandlela.
Ngikela kuhlele.
Ngiyabonga kakhulu, thanks for having me. Chris, linjani khona ngathi America?
Hayi, ngaphasiphilile. Lina linjani ngapho eZimbabwe?
Hayi, ngiyasiphilele. Siboni imoya kuphela.
Yeah, ungasitshela ukuthi ubone njani izicoco ezidlulele lezi ezenama ubuqoqwe kahle yini umdlalo wakhona?
Ah, okay. Yes, definitely. Amanama kade liyazi njengabe lisazi ukuthi yiwo ama awards amakhulu kakhulu kweZimbabwe. So just being nominated kuyinto enkulu kakhulu ukuthi lawazakala ukuthi usese ngonanzelelwayo ukuthi usase ngomkhulu kuleli. So yes, definitely. Ayebebe kuhle kakhulu, kwakumnandi, bagiya abagiyayo, azakhena izintombi, akhena amajaha njengoba itimu yayisithi African Royal.
Ye, abaningi bathi isigqoko sakho yiso esikhanya ungani sasisihle ukudlula zonke. Uthini wena ngakho lo?
Ngiyabonga. Ngelizwe lishaya umbululu lokhwelo. Ngiyabonga kakhulu, baningi vele besitho njalo. Hey, but ngithanda ukubonga uNoma unkazana ngoba nguye owangenza ukuthi ngivukeke kakhulu.
Nguye yini owathunga lesi sigqoko?
Yes, sathungwa ngumakoti by inkazana. Ilebo yakhona. Omunye intombazana
ye manje sikhangeleleni kunsukane ezilandelayo kukhona yini okupheka?
Ngiza release imadlala dama amabili back to back elandelana ekupheleni kukaJuly kusiya kuAugust. So sibhizi siyasileke sisapheke sikiyo okufunda madizayini engenzayo sengikuthumezela indizo.
Siyabonga kakhulu, sikufisela umnyaka omuhle kakhulu ozaletha ezinye izicoco eziningi.
Kakhulu ngiyabonga la kubalaleli, ngifisela unyaka olempucuko lempumelelo kakhulu. 2019 abengcono, siyazi kunzima kodwa kunzimena sihambisane nisenze ngamazinyo konke kulunge.
Hayi, siyabonga.
Inembongile.
Sandra Ndebele esigqibela uhlelo lwethu lwalamhlanje kodwa ke singakehlukani ke sikhangele inhloko zendaba. Izulu lesikhukhula eSouth Africa libulele abantu abangamachumi amahlanu ngesikhathi abezomkhathi besithi iyezi lezulu lesiphepho elithiwa Cyclone Kenneth elilubhekise eMozambique alisoze lifinyele eZimbabwe. Silugqiba ke lapha uhlelo lwethu lwalamhlanje. Igama lami nguChris Gande. Bye bye.